ngihlangana ngokwa ubumhle sibili abantu babuyile indaba ezixoxwa bekuzindaba ezinhle sibili.
Yes, ngathi belixoxa ngani sibili khona ngani?
Sixoxa ngokuqakatheka kwe-alliance ukuthi i-alliance leyo yiyo ade i-vision ka-President uTsvangirai ukuthi sibambane nini ukwenzela ukuthi sinike abantu beZimbabwe iqetha lokuthi engxenye singakwanisa ukukhupha ijunta leyi ebusayo okwakathesi ngoba nxa singabambananga abantu abangeke bakhole ukuthi ijunta leyi iyakhupheka. Kodwa-ke nxa sibambene umsebenzi lowo uzaba lula. Ngokokuqala lokhu kuqakatheka kokubambana, ukuqakatheka kwe-unity, ukuqakatheka kokusebenza sisonke ndawonye. Okwesibili kubonisa abantu ukuthi lobo mgabe sihambile. Labade bemxhasa abayibo abavele benza ikhuu ngo-2008 uTsvangirai winile, yibo futhi abenza ikhuu against umgabe lo ukuthi uthi akutshintshanga lutho. Ama-storm troopers kamgabe yiwo asexotshe udriver wabo khona bathatha ibhasi. Okwesithathu bekuyikuthi indaba enothwe elizwe ukuthi i-alliance MDC yiyo elamaqhinga amacebo ukulungisa inotho elizwe leyo ekangaka ukuthi kube le mali ama-factory avulwe kube le nhlalakuhle nje kazulu wonke. Okwesine ikuthi ukhetho kumele kube lukhetho olu-free and fair. Ibutho kumele likhulume in advance ukuthi bona bangaphansi kwabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe bangavotela uzibani, kumele bakuvume khonokho. Ukuthi Zeki kumele ibe fully independent. Kube lokhetho nje, ama-conditions okhetho wonke esiwafunayo ukuthi abe khona. Yizo izinto lezo ezinye ade sikhuluma ngazo.
Yes, siyabona njalo ukuthi bekungani kulokudlephana phakathi kwalabo abaphethe isikhundla sikamnumzana uTsvangirai. Kodwa lo mhla-ke kuhambe njani? Kuhambe kuhle kumbe lokho ngani kulokuxovela?
Ku-alliance kakula kuxokozela ngoba ku-alliance uPresident Tsvangirai wathi esiyale South Africa wasitshiyela ukuthi siyasebenza lo mnumzana uThamisa. Zakho okuphikisayo lokho ngoba even esekhona egulela emzini wakhe wayevele esinike yena ukuthi sisebenze laye. So lokho kokuthi ngu-acting president ngubani ngale ukuthi hayi kukhona ngale Harvest House ngapha ku-alliance sisebenza kuhle sihlinge nxa ukuthi esamphiwayo nguyena lo esokhe esebenza laye.